Nanzi inhloko zezindaba zalamhlanje ngolwesine mhlaka 4 ngolwezi 2015. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wenze umhlangano labasekeli bebandla lakhe eMashonaland West namuhla. Iziphepheli zeZimbabwe ezabalekela kweleBotswana ngesikhathi sodlakela luka 2008 seziqalisile ukubuyela ekhaya ngoba zisithi impilo enkambeni zeziphepheli inzima njalo ifana nje lokuhlala ejele. Incwethi ziveza imbono etshiyeneyo ngesikhwama semali eyizigidi ezilikhulu zamadola emelika ezaphiwa abasakhulayo ukuqhuba inhlelo zentuthuko. Kuhlelo lwe-Life Talk asihluzeni bomama namhla sikhangela udubo lokuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini. Litiye indlebe ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-13860 lo-15460 shortwave. Sitholakala njalo kuwebsite yethu ethi www.voandebele.com kanye la kuFacebook kuVOA Ndebele.